abantu bayiphula umthetho uhulumende ukubonile through the security apparatus kule evidence yakhe iyabiqinile against abantu bona lapho. So laba bona nxa bengela i evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani, akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhulume. Not a lawless country parallel.
Abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje, besithi kunxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini.
It's actually the other way around, baba. Abantu laba babotshiweyo bona nxa kulento efuna ukuyenzakala eZimbabwe, kumbe kulabantu abemzini ababuyayo, kumbe kulento esuke kuyihosta, into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo, bayaqalisa uku-acta, beqasa ukuba ngumsindo, beqasa ufuna ukuvusa umsindo, kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bagidnetshiwe, kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe, besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole. So sibe sikwazi ukubana vele kuzabotshwa abantu ngesikhathi lesi, ngoba sibe sikwazi ukuthi bazaqalisa izigigaba zabo, inkemenkeme zabo, amadrama abo, besenzela ukuthi bebotshwe. Bengabotshwa sokuthiwa lapha eZimbabwe akunanzelelwa umthetho. Manje uhulumende kakhangeli konke lokho. Nxa wephila umthetho, wephila umthetho, uyabotshwa.
Abanye bathi uhulumende usesethusela abantu, ikakhulu abalela amalungelo oluntu, likubona njani lokho?
Nxa ufuna ukwenza into embi yethuka, nxa ungafuna ukwenza into embi yethuka, abantu bazihambela sibili lapha santando every day, bayazibona bayazidlula, ngoba akula nto embi afuna ukuyenza. So wena nxa kulalokhu okubi ofuna ukukwenza, kumele uyethuke.